Ele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 17 kuNcwabakazi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
umamu Thabisa Khumalo noSenator Zibiliwe beqoqile ukuthi bahlangane nabantu endaweni yeThabalala, kodwa-ke sibona ukuthi amapholisa vele okwabo yikuzama ukuthi bephazamise inhlelo zethu sebebothiwe.
Amapholisa kobulawayo wona atshone enyakazela kuleli dolobho abophe amalunga e-MDC agoqela umgcinisihlalo waleli bandla uNkosazana Thabisa Khumalo.
Kambe i-$30 impahla eyadilizwayo singazihambisa umuntu ejele okweminyaka emibili, so kuyatshengisela ukuthi bebevele bemdinga.
Abaningi basola isigwebo sokupika okweminyaka emibili esetheswe induna uFelix Nhlanhla yamangwendiweni besithi silokwenza lezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa kobulawayo wona atshone enyakazela kuleli dolobho namuhla abophe amalunga e-MDC agoqela umgcinisihlalo waleli bandla uNkosazana Thabisa Khumalo loSenator Tshepiso Mpofu. UMakhumalo labanye bakhe babotshelwe elokitshini leTshabalala lapho ababikwa bebechasisela abasekeli babo loZulu ngokutshengisela kwe-MDC kobulawayo ngomvulo. Ukubotshwa kwabantu laba kuza ngemva kokubotshwa kwamanye njalo amalunga e-MDC eHarare izolo ngesikhathi elungiselela ukutshengisela. Sixoxele sikhulumeli se-MDC kobulawayo umnumzana Swithani Chirodza wachasisa ngokubotshwa kukaMakhumalo labanye bakhe namuhla.
U-Honorable Thabisa bebehambe khona ngale ukuthi baphendule imibuzo yabantu, njengoba phela abantu bafuna bakwazi ukuthi ngomvulo bazatshengisela njani. So abantu laba kumele sibaphendule imibuzo yabo ukuthi utshengisele okwangemandla njani kuyabe kulokuthula. Abantu babuza futhi ukuthi kufunakalani, kuzabe kutshengiselwa okwesikhathi eside okunganani, abantu abamele babuye khona ngale ngabantu abanjani. Yonke imibuzo leyo kumele iphendule abantu sikhangelene mathupha. Bekungenelisi njalo akwenelisi ukuthi abantu bonke laba abafuna ukuthi bephendule sibaphendule emafoni. So nginanzelela ukuthi umamu Thabisa Khumalo loSenator Zibiliwe beqoqile ukuthi bahlangane nabantu endaweni yeThabalala, kodwa-ke sibona ukuthi amapholisa vele okwabo yikuzama ukuthi bephazamise inhlelo zethu sebebotshiwe, and so kunzima kithi ukuthi nawo siqoqe njani abantu leso sikhathi.
Athini wona amapholisa nxa likhulumisana lawo?
Kabafuni kukhuluma, bathi khona mina ngihambe e-Rose Camp ngiyokuza be-publicity office. Abe-Rose Camp ngomgcibelo ngifokethi babevalile vele, akula mpholisa ozanika. So kwami nawo ngikuzama ukuthi ngithole lokhu engunika khona ngisebenzisa abanye bethu abebandla abangabe belolwazi.
Sizwa kuthiwa wona amapholisa atshone enyakazela edolobheni, yebo kunjalo?
Iqiniso lelo mfowethu, ngathi e-ofisini yethu bafikile singabanxusanga amapholisa, azange sicele amapholisa njalo azange sikhulume thina ukuthi imisebenzi yethu yakulodlakela, ngithandisaumsebenzisi balelo ukuthi dli. Azange sibatshele ukuthi thina sizasiyenza into ezilodli phakathi, nakodwa sibabone sebegcwele e-ofisini yethu ngaphandle kwe-ofisi yethu singabanxusanga. Bekule helicopter gunship ebibhoda lapha edolobheni, angazi ukuthi bacabanga ukuthi enxa yethina sesiye empini yini, thina vele asikho kuleyo nhlelo empi. Bekulamasoti izolo njalo ade bhoda efike endaweni zempophoma.
Umnumzana Swithani Chirodza yisikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kobulawayo. sixoxela ekhona le kobulawayo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi yena ubengadobhi ucingo. UZulu sexothoze ukubotshwa kwenduna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni esithi uhulumende uyamhlukuluza nje. Uxolo sihlobo zami, imayikhi yami ibisivalile lapha. UZulu sexothoze ukubotshwa kwenduna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni esithi uhulumende uyamhlukuluza ngoba ehlezi esola umbuso weZANU-PF. UNdiweni ufunyanwe elecala lokubhidliza impahla yomnikazi njalo wagwetshelwa ukupika okweminyaka emibili izolo. UMantshi umkhiphele inyanga eziyisithupha wathi usezapika okweminyaka owodwa olengxenye. Abanye abasolwa ekade bebhekane lecala linye loNdiweni bona baphiwe isigwebo sokwenza i-community service. Inkundla ekhangelane lokuvuselelwa kwamasiko lobukhosi bamaNdebele e-Royal Crown Council layo yethule umbiko namhla ichothoza ukuvalelwa kukaNdiweni. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
UNdiweni kazange ediliva lokho okuthiwa ekudilivile njengoNdiweni. Wakwenza njenge-institution eyinduna, bahlala phansi lesigaba lama-advisors yakhe babuya le-judgment ukuthi lokhu kumele kwenziwe, isigaba savumelana bayakwenza. So enenkinga lakho mina kathi kwenziwa kuyini ukuthi lowo owayephanjaniselwe kumbe owayebona ukuthi induna ifake isigwebo esingalunganga indaba engayenzanga iyaphile kulokuthi kube yi-criminal case. Because kululazisa institution yobuduna. So ezinye induna futhi ezizaba lamacala njalo zizaqasa ukuzibuza ukuthi kanti nanganika isigwebo izabothwa njani. Kanti indaba magistrate benika izigwebo zokuthi abantu bamele beyevithwe, amapolisi ehambe ediliza lezo zindlu zabantu kumbe beyelahlela impahla phandle, kodwa sikaze sibone umagistrate ebothwa kuthiwa unike ijudgment e-wrong.
Bakhona abathi ukuvalelwa kukaNdiweni kulokwenza lezo mbusazwe, ungabe ukubona ngaleyo ndlela lawe?
Kusegcekeni ukuthi indaba le ayisiyo yokuthi kwenzeni uNdiweni, but sekusa indaba yezombusazwe because uzananzele ukuthi abanye bonke laba abayi-22 abadesetheswalavela icala banikwa i-community service. So yindaba yena enganikwanga la i-community service kumbe wafayinwa yena wasenikwa i-community service. Singakhangela ukuthi sale ekhulunywa ngayo ukuthi badiliza ithango lani isibala imali engange-300 bond, $30. Kambe i-$30 impahla eyadilizwayo singazihambisa umuntu ejele okweminyaka emibili. So kuyatshengisela ukuthi bebevele bemdinga.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umsakazo weRadio Bukalanga uthi uphakathi kokuziqoqa lokudinga yonke imitshina edingakalayo ukuze uqalise ukusakaza eZimbabwe yiloba nini nxa uthe waphiwa ilayisensi. Okwamanje lumsakazo utholakala ebulenjini be-intanethi kuphela njalo usakaza ngesikhalanga ngenjongo yokuphakamisa lolu limi. Sixoxele umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kulumsakazo umnumzana Sibanjana Junior.
Sicela kakhulu lo sizo kuhulumende, sicela labanye abangabe befuna ukufaka isandla ukwenzela ukuthi iRadio Nkalanga siyifake ibe le-license. Isiregistiwe, siyi-company eregistiweyo esiphethe le-certificate, siqale sayiregister as a trustee, sazoyiregister as a company. So sesilinde nje ukuthi sithole i-license esuka ku-government waseZimbabwe besivumele lathi sibe khona enkundleni zokusakaza. Abalezandla abafuna ukusisiza bengangithinta kule number +27 60386 2920. Bezothinta omunye engihambisana naye ezisebenza naye uDifa Bango ophesheya England ku +44 78 65 67 99 77.
Ukusakaza ngesikhalanga sibanda, ungathi kuyaliphathisa yini ukuvuselela lokuphakamisa lolu limi?
Ungabheka ensukwini zanamhlanje noma ukhona apha eSouth Africa, ngihlangana lo muntu uyangithola ngikhuluma isikhalanga. Noma manje namhlanje mangikhuluma isindebele mbone ngani ngilahlekile kakhulu, kodwa ke kungenxa yomsakazo engikiyo. Ngiyakhuluma isindebele, ngiyakhuluma zonke indimi ukwenzela ukuthi wonke umuntu azwe ukuthi sihlanganisani, ngoba ziningi izinto esizenzile elimini lesikhalanga. Sile midlalo ebizwa kuthiwa kuntunu wa bangale, obizwa kuthiwa kwataka vamitunu. Miningi imidlalo esesiyenzile kuma dramas esikhalanga, kodwa esemsakazweni kuzoba lamanye esiwashutayo abonakala kubo mabona kude afana labo jokochoko labo bhuquza. Izinto esizenzayo ku Radio Nkalanga zonke zena lezo, ngithi ngivalelise ngolimi lwakithi ngithi kwakule the big inkono yegumba, the king of the jungle, the general evergreen msana sika kwakule msana kalambela muhamu ekazeneka duswane sika lala goma lumela kafuna maine mbeleko sana kakulezani sa muhamu akukubabe ndithi bye bye.
Umnumzana Sibanjana Junior ngumqoqo wenhlelo zomsakazo weRadio Bukalanga, sixoxelaye eseJohannesburg. Ngeviki edluleyo bebele fundraising khona le eJohannesburg wele South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampaka fuke mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe.
Kweze maphandleni namuhla, omama abazithweleyo abalindela ekliniki yesitezi eGwanda bahamba umango omude besiyadinga amanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi kuminyaka emibili edluleyo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Udubo lwamanzi ekliniki yesitezi luqale ngomnyaka ka-2017 kulandela ukuna kwezulu eliningi okwadala ukuthi injini edonsa amanzi icwile phakathi komfula ife. Umnumzana Chemist Ziba ube ngumanjinela obekhangela le njini.
Udubo lwamanzi lapha neclinic kwaqalisa ngocyclone, basuka umfula wagcwala kakhulu waze wabhoda izindlu ezile njini zasinka. So lapho kwaqaliseka khona udubo lwamanzi, sayibisa lapha eGwanda bayihambisa koBulawayo, bathi ayisalungiseki ifuna imali eningi.
Kusukela lapho kuze kube lalamhlanje, omama bahamba besiyalindela ekliniki esitezi kumele bahambe lamanzi abo kumbe bazimisele ukuhlala besiyawakha emfuleni. Unkosikazi Sylvia Sibanda, lilunga lekomiti ekliniki esitezi, uthi impahla zale kliniki ziyigeziselwe emfuleni lapho izakhamizi ezinatha khona okulakho ukudala imikhuhlane esihudo.
Amalineni servers ayewatshwa emfuleni, hayi abantu babesebenathi ingcekeza yodwa. Idaria ke siyithini ngensuku zalamhlasho, ukubonakala umuntu ezithwele iqansa lenkonxa ehamba ekhilikithela emagodini angani ungaze kwenzakale okunye. Phela umuntu uyabeletha at any time, angabelethele egangeni khona le. Kuyayangisa ilizwe elinje, thina sesithi sibili sesazuza ukuzivusa kodwa sibuye sihluphe kokudlula. Hayi.
Unkosikazi Progress Banda uthi izakhamizi bezisizakala lazo ngesikhathi kule njini edonsa amanzi emfuleni ngoba bezisenzeliswa ukunatha amanzi ahlanzekileyo, kodwa kwamanzi sekumele banathe ndawone lezifuyo zabo.
Khathesi ungaze uhambe, kumele uhambe usuka endaweni yakho uthwele amanzi, ngoba ungekele ukuthwala amanzi ungaziphiwa iphilisi awusozulinathi, uzaziye linathela ekhaya. Xa kuyikuthi utshala ikhanda lingakubulala endleleni lokuthwele iphilisi esikhwameni, okukhona okunye ukuthi lapho esivele sinatha khona labe kuvele kunathwa khona even abe clinic even ithina ukuthi kunathi inkomo kunathi donki yonke into yanatha khona but amanzi lana depontshwa injini abe ngani ngamanzi asefu
izakhamizi zesitezi zincedisana lenhlanganiso yabomama Women Development Association of Zimbabwe Waters ngeviki edluleyo zihambe zafika ekhansilini yeGwanda ukuze ziyokuzwa ngodubo lwenjini yabo. Inkosikazi Santa Ncube ngomunye walabo abangene umhlangano leziphathamandla zekhansili yezemaphandleni.
Basike ukuthi umumo welizwe njengoba libona umumo welizwe unje asikwazi mbe kuzalunga. Anto yabona ukuthi into zakhona azibalansi. So asikwazi basithembisile bathi end of the month injini leyo bazayibe sebeyithengile.
Umqondisi weWaters unkosikazi Juliet Ntuwane uthi inhlanganiso yabo iyancedisa ukufundisa omama ngamalungelo abo ukuze bathathe amanyathelo lapho bencindezelwa.
Ezintweni ezinjengokuthi bayabona ukuthi kule nto ezingahambi kuhle kababhale izincwadi bahambe bayelanda umuntu bayithola impendulo directly from umuntu onguye oconcerned kulokuthi bahlale ekhaya belokhu bemangela ukuthi kuzalunga nini. Ezizinto azilungi ngoba engxenye abakhulu abasehofisini babe bengazi or babe besazi bethatha advantage ukuthi abantu emakhaya abakwazi.
UZulu kulethi isabelo sebhekane lo dubo lokusilelwa kwamanzi kulandela ukungani okuhle kwezulu nakene osekudala ukuthi iningi lihambe imango emide ukuyawadinga. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseWilonke ngu-Albert Ncube.
Lamlela nampaba kuvimbula.
Lamlela ntwandwe.
Sibonge ijahe elidala uAlbert Ncube ngokusethulela ezemaphandleni. Singene kuhlelo lweza besifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosikazi Barbara Thanyaniwa, umkhokheli wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC. Sixoxelaye ngaphambilini kokutshengisela kwaleli bandla. Uqala ngokusichazisela ngenyathelo elithethwe lugatsha lwabesifazana.
Sina njengabomama khangela udaba lwamagesi. Nga siza kweda ama hola alichumi la kondisa singela magesi kuthi ukuthi sokumele umama ayedinga inkuni iparafini kumbe igasi ukuthi aphekele abantwana ukuthi balale bephile. Sokumele umama adinga amalahle ukuayina impahla zemuli. Nxa sisenda isikhathi esiningi singela manzi umama nguye futhi odubekayo niyohamba esibhoraneni loba kusedorobheni sithola omama beceda isikhathi esiningi esezibhoraneni okubisela ngemuva intuthuko yama-families. Sicina singasayenzi lutho njengabomama ngenxa yokuthi isikhathi sethu siyadliwa ngokuthi siyedinga izinto ezimele ziprovide nguhulumende izinto ezingama-rights ethu. Singakhangela izschool fees kazisabambeki abantwana kabasayi ezikolo omama labo babo abasebenzayo abahode ngenxa esehlulekile ukuthenga ama-basic imuli yiyesafayo umama nguyoba le-stress esiningi. Sikhangela futhi indaba yama-sanitary way kumbeye futhi ngamapheji umama nguyomele abone ukuthi khona amantombazana abantwana abangamankazana balabapheji. So amapheji akhona akabambeki angeke ngiyethenga amapheji endlini kungelampuphu. At the end of the day i-health kumbe engathi impilakahle yabantu bangomama namantombazana icina ingasekho right isi-compromise.
Kwaye kwaba lokutshengisela kwakuqala okwe-ZCTU abanye abesifazana bathi badlwengulwa abanye njalo bahlukuluzeka.
Singakhange umuntu esiyazise ama-lawyers awe-human rights amadokotela aku-stand by la mapolisa wona nawo abe khona asikhiphe nini imentality yokuthi amapolisa azositshaya. Amapolisa amele asigcine and kumele sibayenze basigcine sibafose basigcine ngoba yiwo umsebenzi wawo umsebenzi wabo sowokutshaya abantu.
Manje ngemva kokutshengisela lokhu-ke ubona ingani uhulumende ngalalela izikhalazo zenu impilo yabesifazana labanye izabangcono limbona nje vele elalela isikhalazo se
sizalalela ngoba kade singakhangela sebezama imizamo eminingi kakhulu ukuthi basivalele ukuthi sikhanga sebezame konke ipropaganda amanga konke ukuthi singakuthengisile ngoba bayakwazi ukuthi khona i-demonstration i-powerful. I-demonstration le siyenzayo sifuna ukuthi sifose uhulumende ukuthi ahlale phansi nomongameli wethu Advocate Nelson Chamisa sibe nale esithi i-transitional government, not i-government of national unity njengakuqala leyani. Sifuna ukuthi kube le transitional government ezagoqela bonke abantu, ama-stakeholders wonke, bonke abantu babe lombono ngoba ilizwe leli kasilo lezani kuphela. Ilizwe leli ngelomuntu wonke, so umuntu wonke kumele aparticipate ekutheni ilizwe leli lihambe kuhle. Ungakhangela ugwalo lwethu okuthiwa i-reload. Singakhangela u-step number one wethu sathi sifuna ukufaka i-pressure esithi political ne-diplomatic pressure ukuthi khona uhulumende lo avume ukuhlala phansi siyenze i-genuine dialogue, not i-dialogue le polad esiyibona leyi ekuthiwa khona iyabizwa ngumnankagwa yena umnankagwa wakukhona kunguye owehlulekayo, kunguye ofeyilayo, kunguye osenza sidubeke. Ungathi wena kunguye osubulala ilizwe, nguye futhi osufuna ukubiza abantu ukuthi bazohlala phansi. Thina sifuna i-arrangement okuzabuya khona umuntu o-neutral, ithi abafundisi, ithi abantu abavela phandle bezosihlalisa phansi sonke ama-political parties are concerned, ama-stakeholders are concerned, nokuthi ukuthi khona sitshele okokuyenza umnankagwa si-appointele ukhomishina kumbe u-chairperson ngomnankagwa yena umnankagwa wakukhona kunguye umuntu oyehlulekayo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Barbara Chanyanyiwa, umkhokheli wogatsha lwabesifazana kubandla le-NDC. Sixoxelaye eseHarare, ibandla leli lisaqoqa ukutshengisela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, yikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani zilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Ishmael Dlamini ongomunye abeZimbabwe asebehlala eKenya asebeleminyaka edlula engamachumi ayisithupha, 60 years behlala eKenya. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yes.
Ya, ungasitshela ukuthi ufike njani khona ngapho eKenya?
Hhayi, thina sasika kudala nje singabantu benkonzo.
Lalihamba lisiya khonza khona ngapho, kwase kuhamba njani?
Abafike suka elizweni leRhodesia, iZimbabwe ingakakhululeki ngama something 50, 60 akazali sikube bazongena e-East Africa lapha kuyukuthi bavelela ezansi kwe-Africa khona leRhodesia, basenza namazwe bayeZambia, Tanzania, bazofika eKenya ngama-60s 61. Thina abanye sasibancane, abaningi bethu baye bengekazalwa, abaningi bazalelwa khonapha. I-generation leyo yiyo lesigede ikhulumisana lehulumende yeKenya ukusukela isikhathi sika Jomo Kenyatta, ukufikela isikhathi sika former President Moi, ukufikela isikhathi sika Kibaki namhlanje silo Uhuru. Yiyo ukuhlala kwethu sikhulumisana labo sibatshengisela langokuhlupheka kwethu ngokuhlala kwethu. Siyazana sibe zingane ezifanele ukuthi ngaye ziye esikolweni, singabantu aseza ngenkonzo kakhulukazi abazali bethu ngebenza ngeze kankulunkulu, baba ngabantu abashumayeza evangeli. Yikho-ke ekushumayeleni ivangeli labo kwasala kwafikela ukuthi usapho zuselukhula, kodwa-ke bengabantu abaye bengama-missionaries, njalo bengabantu abaphila ngemisebenzi yezandla zabo, babe ngabhalwanga ngabelungwakhe.
Lihlala njani langena emphakathini wakhona ngapho eKenya?
Ezindaweni ezitshiyene-tshiyeneyo njengamathawuni akhona kodwa kakhulukazi iNairobi kuliya kungamathawuni thawuni okukhona lapho esihlezi
khona. Khona kuhamba njani ukuthi kuze kufike sona esisikhathi lisenelisa ukukhuluma ulimi lwangekhaya lina selihlale iminyaka kangako khona ngapha?
Ulimi azange sisesalulahla ngoba abazali besasebi bekhuluma uhlobo lwabo, sizelwe khuluma uhlobo lwabazali. Lathi sakhula silukhuluma ngekhaya kwaze kwafikela isikhathi sokuthi lathi siyakha imizi azange siluyekele, siyale silukhuluma kuphela. Kufikela labantwana asibazeleyo thina ngazazalwa namhlanje umntwana uzala lokhe simkhulumisa ngohlobo olwakibo olwenzele yabobaba wethu.
Abakho yini abathathekayo bagcina sebesenda khona ngapho kumbe bethatha khona ngapho okokuthi sebelabantwana abakwazi indimi zombili?
Sinabo kakhulu. Uma behlangana bona lezikolo lapha abafunda khona bayasikhuluma sibili ulimi lwesiKenya, kakhulukazi yazi isiSwahili, i-national language ekhulunywa ngumuntu wonke.
Manje libona ungani sizafika yini esinye isikhathi elizaphindela ekhaya?
Hayi, angiboni ukuthi kulokuthi kulokuzethutha abantu besiphindele kuyahlala ekhaya ngaphandle kokuthi ungasingathola izincwadi zokuvakasha ukuthi siyebona lapho kwavela khona ubaba wethu lakobaba mkhulu wethu.
So lokho wafika khonapho eKenya ngama-60s awuzange kuye fika futhi ekhaya?
Asikafiki ngenxa yamadokumenti yoku-travela njengoba nalokho esikhala ukuthi siphiwe izincwadi.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, balaleli, mina ngiyabuka eka futhi khonale lapho kuvela khona abazali bami bonke bezabili, umama lobaba, umama umamkhulu. Yikho-ke ngiyathokoza kakhulu ukuhlangana lo muntu ophetheya kwamazwe okhuluma ngohlobo lwayene ukuthi kulabantu abasendaweni ethize. Sifakeleli imithandazo ngale le ndlela zokulwisa lokukhuluma labantu abafaneleyo abangama-rights ekumele bathi siye ngabantu esibonakalayo emhlabeni. Singathokoza ngakho kakhulu njengobana bezwile nje lali simedenini ukuthi sizwe siphumelele ukuphatha izincwadi lezo. Ngiyabonga kakhulu.
Hayi, lathi sibongile. Hayi, siyakufisela inhlanhla.
Hayi, ngiyabonga kakhulu mkhulu wami.
Lo-ke bekungumnumzana Ishmael Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Kenya, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lilani.
Siyabonga ke jahili dala Chris Gande ngokusethulela uhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba. Nansi impumela yemidlalo yeKasilaka Premier Soccer League okuyimidlalo edlalwe lamhlanje. Chapungu 2, Black Rhinos 1, Manika Diamonds 2, Harare City 1, Chicken Inn 1, Yada FC 1, Blawayo Chiefs 2, Hotel 1, 2. mampintsha ehamba le ntokazi yakhe uBabesa singa kehlukanike sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa namhlabo phe umgcini sihlalo weMDC unkosazana Thabita Khumalo labanye. Kwanele olivalelisayo nguntungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.